national governance zihamba le political entertainment abantwana besikolo abagatshana le politics ababalisi balomlando omkhulu kathesi ababalisi baya invigilator kulama examinations ahambayo bese sibuya nase sikhangela in principle indaba yama sanctions azo ndaba edinga izlogan indaba abantu okudinga ukuthi nxa kulama reforms okumele ayenziwe sesikhamba uma ngongakanani kubona lama reforms ukwenzela ukuthi sikhale ngayo ukuthi abantu thina sesikhambe kanje akulalutho abalwenzayo.
Kodwa uhulumende othi kumele liphatheke njengababalisi njengabantwana besikolo ngoba izitsheziso lezi ziphazamisa ezemfundo eZimbabwe.
Imfundo vele yaphambaniseke kutheni thina njengelizwe sehluleka ukulandela isisekelo sombuso esithi sona i-education in Zimbabwe is state funded. Konke lokho kwe-education state funded kusuka kunzira masanga commission. Inzira masanga commission ithe isithi education must be state funded. Yazobuya le proposal yabo ukuthi uhulumende nxa efuna ukufunda i-education kaqalisa into okuthiwa i-education equalization fund. Lapho kuzathi khona uhulumende nxa ehleli esenza amabhajeti akhe akhangela ukuthi izikolo lezi ndawo ezidinga ukuthi sizilinganise lama A-schools lana esasiwakhangela kudala yiziphi looking at ama-resources elizwe esilawo i-benchmark yethu nxa sikhuluma ngokuthi uhulumende must fund education nxa sikhuluma siyi-atos ukuthi uhulumende must fund education inzira masanga commission esiyiyo esisinikeza i-competence based curriculum ilakho konke kumgceke mtatheli.
Siyazi ukuthi kuyalotshwa imihloliso sikhuluma nje kulezi insuku. Ihamba njani? Kuhamba kuhle konke yini? Ngoba sike sabona kuthiwa kulamaphepha alikhileyo atholakale sesezandleni zabafundi lanxa nje ebengakalotshwa.
Nxa sesikhuluma ngesimo semihloliso kubi kubuhlungu nxa sesikhangela umfutho ofakwa ngababalisi bengabhadalwa imali abayikhangeleyo ukuthiwa yi-living wage kodwa besiye emsebenzini everyday besiyafundisa abantwana ukuthi baqeqeshe babe kahle. Imhloliso ekhona kathesi ngithi njenge-atos sesiyibuka njengemlinga umuntu olinga abantu. Imhloliso yonke isikhona ebulenjini. Umbuzo esilawo yikuthi ngubani oqondane le mhloliso ukwenzela ukuthi nxa sesikhangela ukuthi kanti imhloliso lonke le yagcwala ebulenjini kwenzakalani kube emhlolisweni.